ngalitsho nanjani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Stanley Torima ukhansila wedede. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani Mahlabezi.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Wellings Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezachedisa grade 5, 6 and 7 bekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leseroy. Khathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7 abantwana bonke isikolo sonalesi bayi 218 but kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesiNgisi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona i-ECDA ngkona bayafundela phandle. Ama-grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroy at least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izinji zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa bowange colliery amachina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sonaleseroy Wellings Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sonalesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sonalesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovider labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo bayayakha kwezinye indawo. Okwakhathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva 2 behind kakhulu. Thina njengama kanzelas mina nekanzela yithi esibonayo izinto ziyabe ziku-ground so thi sibe ilihlo singamehlweni. So ringazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika isikolo sangona isiphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu akhula kuphonguba nje isikolo lebizo abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenelele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulaba balisi ba 9 ababalisi bona laba baminyene lapho bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatitshala. So hayi isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakhathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edede. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.